Embikweni abawethule namhlanje abezesi nibathe isikhundla lesi siqhakathekile kakhulu ngakho ke akumelanga sibe ngesingela muntu kuze kube manje lona ukhetho solusondile kangaka ingcwethe ehlaziya ngezinhlala kahle kaZulu umnumzana Sineke Sibanda uthe ukhetho lolonyaka luqhakatheke kakhulu kuZulu wakuleli njalo ikomitini yezeki kumele ibone ukuqhakatheka kwa lo ngokubeka umuntu esikhundleni lesi ngokuphangisa
ngokuqakatheka kwesikhundla sikaNdunankulu i-government yethu kayiselaso isikhathi sokuba ilokhu ivikana lakho sokumele ukuthi khona ngabe iyaphangisa yenze ngoba leyo futhi yinto esemthethweni according to i-electoral act section 9 iyabeka ukuthi khona kufuze umuntu lo abeke isikhathi sesekhona kuyenzela ukuthi khona enelise ukubona ukuthi izinto zihamba kuhle njalo ukuthi ukhetho oluzayo enelise ukuthi alulungiselele ukuthi luphathwe kuhle ngendlela eqondileyo.
Omunye ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Decent Bajila uthi ukuba khona kuka Chief Elections Officer kuzanceda inhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezombusazwe azaphatheka kulolu khetho ukuze bakhe ubudlelwane laye njalo kungaze kwaba khona ukukhalaza ngokuqilwa.
Kuyinto eqakathekileyo ukuthi njengoba lonyaka siza kuya kukhetho ikakhulu inyanga kaNcwabakazi ingakapheli kubalulekile ukuthi uChief Elections Officer akhethwe ngokukhawuleza ukwenzela ukuthi inhlanganiso ezilobudlelwano mayelana ngezokhetho inhlanganiso ezizimele zodwa kumbe ama-political parties lawo ase aqale ukuba mazi bayakhe ubudlelwane lalomuntu kungabikho into yokuthi kulabantu abajunyiweyo ukuthi sokulomuntu onje ofisini thina singamazi singakasebenzelani laye lowo muntu engakwazi ukuthi kusetshenzelwana njani. Kuqakathekile ukuthi zekhi ikwenze lokhu ngokukhawulela.
Omunye njalo ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Pascal Madiri usole kakhulu ukuba madolo nzima kwezekhi esithi kutshengisa ukungazinikeli kukahulumende ukuqhuba ukhetho ololohlonzi.
Khona inhlanganiso yezekhi ayizimiselanga nje ayikho serious azozikhangela iindaba zokhetho ngoba asinyezakhuluma ukuthi sokusele inyanga eziyi-5 ukuthi siye kukhetho kodwa awukabi nomaqhuzu obona ngezokhetho enhlanganeni yezekhi. Sombona ngani ukuthi lokhu abakwenzayo lokhu kutshengisela ukuthi vele abakho serious njalo ukuqhutshwa kokhetho wangikhona kuze kube ngani kunzima ngoba umuntu ozakhethwa sosehlisa inyanga lezi eziyi-5 ambone ukuthi umsebenzi wakhe uzayenza ekwazi ukuthi kumele ayenzeni njengoba kukhanya vele ukuthi isikhathi sesithelele lezi sesincane.
IZESI niyinhlanganiso yokulondolozwa kwamalungelo kaZulu igxile ekukhuthazeni lokuhlolisisa ukuqhutshwa kuhle kokhetho olukhululekileyo njalo olunohlonzi lwaphezulu. Linkuthazo yokubeka kukaNdunankulu wokhetho ivela ngemva kokuba okade ekulesi sikhundla setheka senelisi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuba ukhetho lwalonyaka luzaba ngolukhululekileyo njalo luzahlolwa ngabavela emazweni wonke okwehlukene nalokhu okwenzakala minyaka yonke. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.